Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesihlanu mhlaka 2 kuNtulikazi 2021 igama ngontungamili nkumo nanzi ezihamba phambili
siloku sikujumo lokudinga ukuthi abantu bengahlatshwa ijekiseni leyi ngapi
kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 ngeCOVID 19 eZimbabwe izolo
siyathola imbiko esuka emawadini ukuthi kulendawo esezilohlupho lokuthi bazithola amanzi ikakhulu indawo esizizwayo iphumula south kodwa hayi iphumula south yonke
amanye amalokitshi akobulawayo asezaqeda iviki engelamanzi abasekeli baka Jacob Zuma bakhalise isibhamu emzini wakhe enkandla besithi abasoze bavume ukuthi aye ejele zonke lezindaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 ngeCOVID 19 eZimbabwe izolo kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1357 belomkhuhlane lo lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isishiyangalombili 1808 asebebanjela umkhuhlane sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu 51221 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezinhlanu 5537 kuthi abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose ezine 3985 asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 782,698 asebehlatshwe eyesibili njalo ingeyokugcina sebengu 559,262 olwela amalungelo oluntu othi uJonefo le esibhedlela sempilo kobulawayo kuthange waze wasuka engahlatshwanga umnumzana Decent Bajila utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhulumende kumele avule indawo eziningi ukuze kuhlatshwe abantu ngobuningi
kungolwesithathu ngelanga lokugcina lenyanga kaJuni uNhlangula ngisukumile labanye abangani bami sabangu-4 sathi ake siyeni hlatshwa ijekiseni lele lokwenqabela ukumemetheka kwengculaza yecorona besivele singabantu abakukholelwayo ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu behlatshwe kodwa ngesizathu sokuthi ithe ivuya le ijekiseni bekuthwe ngeyabantu abasebenza lokho okuthiwa yi-frontline work sazikhangela sazibona njengabantu abangekho ku-frontline work savumela ukuthi abaku-frontline work baqale bayehlatshwe yikho ke khathesi besilokukholwa ukuthi hayi sokuvulelwe yonke umphakathi sezwa ukuthi kulezi ndawo esezibekwe nguhulumende ukuthi abantu bengahlatshwa khona kuviki eliphelileyo abanye siyabe sincedisana ngolwazi bebese central kumbe kuthiwa i-United Bulawayo Hospital UPH behlulekile labo ukuthi bangene ngesikhathi bathethe isikhathi eside belindile ukuthi bahlatshwe thina ke besisempilo fike kuseni sivili u-8 engakachayi lakho bekungakavulwa bebevele abantu sebengale kwe-200 abakade bengaphambi kwethu sazama ukuthi sifole lathi khonapho ukwaze kwadlula imini enkulu u-12 kwathi sokusemini ezwayo ngabo 1 sokusiyalanda u-2 sabona ukuthi njengokuba sesikukhefu sokuvalwa masinya kuza kuba nzima ukuthi sibuyele ngasemakhaya ngenani labantu akade bephambili kwethu. Kwathi sekusiya chaya ke uthu sasuka sabuyele emakhaya.
Lisuka lapha lizakuya ngapi labangane bakho uze lithole lomjovo?
Silokhu sikujumo lokudinga ukuthi abantu bengahlatshwa ijekiseni le ngapi. Sisazobhoda njalo ke sizame UPH sizame futhi lasengutsheni kodwa ijekiseni ikhona kuze lezi zibhedlela kodwa abantu bayayandela. Uhulumendu bengakwenza kube lula aluba ubengayenza khona kuyani kwakukhona kuqala kusayenziwa ukuthiwa ngeyama frontline workers ijekiseni le ayibe khona ezibhedlela ezisebantwini kumbe ngithi emakliniki asemphakathini ike yaba khona ekliniki eluveve ekliniki ephela ndaba ekliniki enkulumane lendaweni ezijiyejiyeneyo. Aluba uhulumende uyavisela kube njalo isichobe xobe lesi sisibona izolo empilo singanyamalala.
Umnumzana Disen Pajila ulwela amalungelo kaZulu. Uhulumende yena uthi yeza imijovo eminengi ayithenge kwele China njalo ukhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa. Amanye amalokishi akobulawayo abikwa esezaqeda iviki engelamansi. Lolu dubo lubikwa lubhahe kakhulu emahatshula kanye lengxenye ephumula. Umasipala wazise ngeviki edluleyo ukuthi ezinye indawo zaleli dolobho zizaswela amanzi okwamalanga amathathu kusukela ngolwesithathu ngoba kulungiswa impompi zamanzi. Kodwa ezinye indawo ziqale ukuswela amanzi ngempelasonto. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residence Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyathola imbiko esuka emawadini ukuthi kule ndawo esezilohlupho lokuthi bazithola amanzi ikakhulu indawo esizizwayo iPhumla South kodwa hathi iPhumla South yonke. Siyacetshiswa izakhamizi ukuthi kulezinye indawo ezilohlupho lwamanzi njalo amanye amanzi kuthiwa yabuya yabuya nyamalale njalo silazo ezindawo ezinyabo womzilikazi ngapha siza kule ndawo ezihlobo olufana nayo oQueen's Park kube lohlobo olufana nayo besithola leyo mbiko kuma structures ethu akhona ngale ukuthi amanzi ayahamba yahlala esibilizi suke engekho. So ke yiluhlupho abantu ababhekane lalo lolo lokuthi kambe bazaphila njani nxa umumo uchube kusiba yilesi abantu engelamanzi.
Siyabona ukubana lo umnyaka izulu linile kuhle sibili kodwa udubo lwamanzi lukhanya lokhu luqhubekela phambili kungakubangelwa yini lokho?
Well izizathu zingabe ziningi kodwa esinye sikunanzelela sikuthola kulama basic pipe. Ama basic pipe akhanya ayandile kakhulu asilandabuka silasho ukuthi iqiniso yini but engxenye kulama pipes akhona asemadala so kungaba le basic pipe kubangela ihlupho lokuthi sokuvalwa amanzi indawo eziningi bezama ukulungisa khonapho sebelungisile futhi after a few days wathiwa sokuchayile phose ngoba ihlupho luba khona. Kodwa olunye oluya silizwe likhulunywa ngalo kuyena lincaka kwesikhathi kungahamba amagetsi kuzigaba zenezi lapho kufanele kubontshe khona amazwi kuba lolu hlupho. Kodwa ke olunhlupho esina iPhumla South asilaqinisa ukuthi kanti kungani ngoba vele ilo hlupho isikhathi eside engxenye sokuthi ngilomanjini elabe ikhansila ababoni kanti into le bengayilungisa njani ngoba iPhumla South kule ndawo ezihluphayo okuthi lanxa amanzi ekhona abuya abuya nyamalala and uthole ukuthi uhamba nemaanani ongathola ukuthi ubone kulezindlu ezilamanzi uchaphe nje khonapha engxenye yezitrit ezimbili ezidathu uzwalezo kulezindlu ezingazibe lamanzi. So ke uhlupho lakhona ngabona ngokubona kwethu lidinga ukuthi engxenye kulungiswa amapipe akhona ukuze ahambelane kuhle ukuthi ayinika amanzi anganika abanye ancitha abanye. So ngokunye engxenye ngayobala khona kufanele icouncil lama engineers babone ukuthi bayakulungisa ngoba kule ngosi ebantwini.
Njengoba sikhangelane lo bhubhane lwe-COVID-19 ukusilela kwamanzi lokhu libona ungani akusoze kufake izakhamizi engozini na?
Isikhathi esiphila kiso isikhathi esibuhlungu njalo esile ngosi esebhubhane le COVID-19. Njoba ezinye izikhonzo sezilayizo ezilethwayo yi-World Health Organization, the Minister of Education, the Minister of Health, ikuthi abantu kufanele bahlale begeza izandla. Kube le-hygiene ephakemeyo, abantu bahlale behlanzekile, izindawo zihlanzekile, labo behlanzekile yabimzimba. Kodwa-ke nxa sokusiba lohlupho lwamanzi lolu, abantu bengasathola amanzi, kwangathi kule ngozi enkulu yokuthi engxenye sokungenza phosele umkhuhlane unganqandeki kuhle, uqhubeke umemetheka nje okungani nje kulezi suku uhlupheke. Kodwa singasakhulumphela ngobhubhane, ziningi izifo ezilengozi nxa kungela manzi, ukholera bangaba leyo, bangasihlasela futhi lapho.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umasipala waleli dolobho yena wethule umbiko esithi uphezu kwalo lolu daba. Abasekeli bakamnumzana Jacob Zuma yena owake waba ngumongameli wele South Africa abangena kumakhulu babikwa belokhe bebuthene emzini wakhe eNkandla. Umsakazo we-SABC uvika ukubana abanye babantu laba badubule isibhamu emoyeni izolo befunga besithi kabasoze bavume ukuthi umnumzana Zuma ayepika ngemva kokugwetshelwa ukudonsa umnyaka olenyanga ezimbili ejele. UZuma udliwe ngecala lokweyisa inkantolo ye-Constitutional Court, yona ethe kumele abe sezinikele emapholiseni ukuze aqale isigwebo sakhe kusiyafika ngesonto. Sixoxele ocubungula ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Singakhangela ukuthi izinyanga ezidlulile nje leminyaka le edlulileyo vele indlela uZuma akade iphithwe ngayo bekusitshengisela ukuthi kukhona okuzaba khona okukhulu. Lokho sokusenzakala kungabe kuyikuqala kwakhona, and futhi sibonile kumaviki adlulileyo umongameli we-ANC onguye ngumongameli welizwe uCyril Ramaphosa esithi yena iqembu lomkhonto wesizwe selaqeda umlando walo wokulwela ilizwe ngezinye indlela, akusela sidingo sokuthi liqhubeke liziphatha ngendlela eliyiyo yona, esesenze singathi ngesilungu is to disband them. Uyabona ukuthi khonokuyana kusitshengisela ukuthi vele ukhophe lolu lukhona lulempande lugxilile kakhulu, so akumangaliso kwenzakalayo. Yikho ubona nje isimo sangona sinjiyana nkomo.
So kulokufuthelana okukhulu kwele South Africa phezu kodaba lolu okwesatshelwa ukuthi kulakho ukuphehla udlakela, ubona kungaba lodlame yini?
Into le evele siba njengayo engibona ngazani ibanjwe ngendlela embi kakhulu, singathi ngesilungu kuba careless. Eqinisweni kungenzeka ukuthi kube lodlakela entweni le, kungenzeka sulu ukuthi into le ihlulu ilizwe laseSouth Africa kakhulu, ngoba vele lona ilizwe laseSouth Africa lilokheli le mthonselanyana yabantu abami labelungu abalokhe bengazwisisi ukuthi isimo somuntu omnyama sinjani. Kwese kubuya abantu abamnyama abaningi asebeqalisa ukubona ukuthi isimo sabo sinje sifuna ukuguqulwa ngayiphi indlela. Ngikhuluma kunje ungakhangela abaningi abantu abasekela uZuma bathi bona uZuma ungomunye wenkokheli ze-ANC ozamileyo ngazo zonke indlela ukumela uZulu omnyama jikelele, uZulu osundu jikelele. Khonokuyana i-ANC kuyayidivida, kuyalidivida futhi lelizwe. Kungabangela ukuthi nxa kungaqhubeka ngaleyo ndlela kungaba lodlakela e-South Africa. Isimo esikhona sikhomba udlakela. Thembe Nkomo ukuthi ngokuya kwesikhathi kuzaphela, njalo lokuthi singathi ngesilungu ama leaders wonke nje aza that they find each other and come back to their senses. Nxa bengakwenzanga khonoku kungenzeka sithi kube lodlakela. Asithi uZuma angene ejele, angimboni lalapho esesejele into yonke le iqhubeka nje kuthulwe kunjalo akhohlakala, angiboni kusenzeka lokho.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Umanyano we-African Union wethule umbiko izolo usola udlakela olwenzakalayo eSwatini okulilizwe ebelisaziwa ngokuthi iSwaziland, njalo usithi uhulumende kanye lalabo abatshengiselayo kumele bekhulumisane. Umbiko lo uza ngesikhathi ibandla eliphikisayo ele People's United Democratic Movement lisithi amasotsha lamapolisa kulelo lizwe asebulele abantu abangamachumi amane ekade betshengisela besola umbuso wenkosi uMswati. Ngokubika kwe-AFP ele South Africa lele Bilitane lawa sesole uhulumende kaMswati ngalolu dlakela. Kodwa yena uhulumende uthi abatshengiselayo laba badiliza impahla yabanikazi. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi igama lepolisa eligcotshwe ibhasi yezuko lafa kobulawayo izolo kuroadblock ebekuKami Road ngoConstable Parity Makaitei eKarimazondo. Inkundla yesayithi yona ithi inkantolo isilayeusikomishi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga kanye lomphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ukuthi bahlawule owesilisa lomkakhe umnumzana Kenan Machato lospetangani imali edlula i-$10,000 phezu kokuhlukuluzwa kwabo ngama polisa ngo-2019. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani ma-Studio 7, salibonani nonke elibasakaza e-Studio 7. Ngithi inkosi mayibe nani, ukuthula makube yini. Ngiyabonga nami okhulumayo ngufamona uNgwenya ngapha emasouth ekezi e-Ward 5 kobhewula ngaphasi kukakhansel omadala boyindebele. Ngithi hhayi mina ngiyaphila, into engikhala ngayo nje bantu bakithi sikhala ngokuthi izithupha ziyazihlupha namabhedi ahlupha. Manje masiya ema-ofisini bathi bona asibuye la mabhedi, amabhedi kangazi ukuthi abantu abafa ngesikhathi sebhalakwe amadeti akhona atholakala ngaphi. Sicela uncedo khonapho ukwenzela ukuthi nathi njengezizalwane lakhona beZimbabwe sikwazi ukuthi siphile phela emakhaya sile mfanelo zethu. Njalo ake mbonge okunye lapha ngizwa kuthiwa bayabhalisa nabo laba kuthiwa yimjibha. Hayi, senzile lapho kubhaliswa khona lapha ekliniki yakobhewula mhlaka-23. Hayi, ngiyabonga nebhinani zake ngitholisa inkwanyana nke ngihlanganise letiye. Hayi, ngiyabonga ma-Studio 7 umsebenzi olwenzayo, ngiyabonga kakhulu. Inkosi busise, amen.
Studio 7 njani basakazi nabalaleli. Hey, kunento ecakayo lapha. Abantu bakithi kanti kutheni bantu bakithi singavuki? Asivukeli bantu bakithi, sivukeli sibambaneni, sibe imbumba, sibe munye, sikhulumeni ngezwe eliyi-1. Sihlukaneni bantu bakithi nabantu beMpumalanga. Kuyophelelaphi lokhu esikhala, lokhu esikhala ngabantu baseMpumalanga ukuthi amashona lokhu sokhala kuze kube nini? Kutheni singasukumi? Yini inkinga yenza ukuthi abantu bangasukumi? Sizohlala sikhala ngento eyi-1, kodwa uNkulunkulu usinikezile ingqondo esifana nezabo, usinikezile yonke into efana neyabo. Kusekuhlula kuphi ukuthi abantu basukume, bame, bayekukhala, bayekukhompleyina? Kudala sakhompleyina, siyabona kulanto abafuna ukusilungisela yona. Omunye nangu okuthiwa ngo-Obet Code ukuthi uzikhulumela uzela le, kuyabonisa ukuthi ukhuluma lokhu akuthunyiweyo. So wena uzothi ubani? Uzothi hayi kuzolunga? Kabonisa ukuthi akulanto elungayo ngemva kweminyaka eyi-40.
Salibonani Studio 7 namuhle, ngiyalibingelela lonke nje basakazi bakaStudio 7. Okhona lapha ngilo mbuzo ukuthi kanti kungani uMandzora yena ebangisana esiba against sonke isikhathi the NDC Alliance? UTsvangirai kazange waba umuntu olegama ekuthiwa NDC Alliance, kwaba i-MDCT, wakhontesta beku-MDCT. Okwamanje sekutheni efuna ukudisturba nje? Okusalayo thina umuntu esimfunayo siyamazi yena, siyambona ukuthi mthengisi nje ozama ukuthi esithengise. Ngiyabonga, ngingabi mude. UPeter ePlant, esigabeni seMpandeni. Ngiyabonga.
Ninjani nonke basakazi ba studio 7 ngithanda ukubingelela ubaba uTunyamile Inkomo lo Dr. Sgande wonke nje abasebenza studio 7 ngithanda ukubingelela basakazi elisinike ihlumiyeza indaba ezinandi ngithanda ukubingelela sonke sizosakithi sakomthakazi abantu bakithi basemba kumthakazi bavuleka amehlo bakithi abachiyane lezo zinto zasempumalanga abachiyane lezo zinto zasesishoneni njengamanje babhizi ngamaphathi esishoneni bayekele ukuchaza umqondiso ovalwela ebusuku lemini njengamanje igugurandi yabachaya abaqeda duwa amandebele mandebele linjani elingezwayo bonke abantwana babalekile bangaphandle kwamazwe bacele kubo-South Africa kanye bakobo-Botswana bathi alibubone njengamanje amashoni asethetha umhlaba wena bantu basemathibeni livulekane amehlo mandebele njengamanje libhizi ngochamisa libhizi ngochamisa uchamisa into one phela uchamisa into eyi-one lo mnangakho akekho umntwana wabalwa loyise mandebele vulekani ingqondo mandebele ngiyabonga igama langungibheka impilo nyani
ngibingelele kungubi studio 7 kubafundi bezindaba kubalaleli nazo zonke izinhlaka zesigungu esiphezulu zase studio 7 ngithi philani nami ngiphile libahle enkosini ngilombono wami othile ukuthi ngempela yebo kufanele izano lapha nasikhiphe embusweni ukuze sithole mhlambe noma ngubani asakhethile ozakhipha nje igamelitizana kuphawa ngoba uma ngikhangele ukuthi amaqembu lawa aphikisayo lawo engabe ngothathekile ngoba ngicabanga ukuthi lapha ngesikhathi kukhishwa umgabe bancedisa umnangagwa baselebrator lo mnangagwa ukukhiphela umgabe ngingakhumbula kulamaqembu thile ayiwayehamba phambili impela eselebrator ukuthi umgabe uphumile kanti laphana babekhipha ungqondongqondo mhlambe umuntu owayephethe ilizwe noma lalithi eliphethe ngapha kuvuza kodwa wayephetha ukuthi kungabi lihlazo njengamanje yindoda yayilobuhlakani obabuthile uma ngithi ngiyakhangela ngiqathanisa lo hulumeni okhona manje so ngizathi mina umbono wami ngabe kwenzakala ukuthi amaqembu aphikisayo ahlangane amanyane ukuze abe imbumba akwanise ukuthi akhiphe izano embusweni kodwa uma besahamba one by one ngibona ngani bakusaselokudlala mpela ngamadlwane kusafana lo muntu otshaya indlovu ngempama ngiyasithanda esinye isikhalanga esithi sona le charity hila kwalichanyala chahlala umangukhichi kanginamubibi isikhalanga sangakithi leso ongaukuthi isikhwehle esesikhathele sangena ethangweni ngiye ukuthi usibambile ngoba vele uthole isikhathele engizama ukuthi amaqembu la mancane akhathele vele ngizakhumbula insizwa engutshwangirayi yazama kakhulu ongaukuthi kwakufanele iwine ngalezo nsuku kodwa ke yehluleka kunjalo iwinile so engaukuthi uma amaqembu lokho esabumbana ukuthi ngubani ozaphatha noma singangena singumanyano ngubani ozaphatha hhayi abakaqalisi kusasemnyama kusase eli kusafana lokuthi impela ngugrade 1 versus form 6 so ungangukuthi amaqembu abambane ekwanisa ukuthi anyike nye izano ngoba uma esasengamaqembu qembu fanisa lokutshaya indlovu ngempama ngibonge kakhulu mule studio 7 ngiziphosa intambo ingumathiya emachinge eplumtree ngithi laphana kumtshana wami ulighton moyo ufana unjani lapho umtshana lomfana wakho usibuo laphana labo bukhosi labo gcino labo sibuo ngithi bafana bami thandani studio 7 ukuze lizwe inews ezilohlosi angibonge
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weleBurkina Faso umnumzana Roch Kabore usexothe umphathintambo wezomvikela umsebenzi wazifaka yena kuleso sikhundla lancanje engumongameli kubike umsakazo weVoice of America. umsakazo munye uthi njalo abamabandla aphikisayo kwele Tanzania bathi bafuna kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze sihloniphe amalungelo kaZulu kabanzi. Singene kudaba lweMelika. Inkampani yowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump e-Trump Organization kanye lomgcini-ngcebo wayo umnumzana Allen Weisselberg vetheswe icala lokungabhadali imithelo izolo okweminyaka elitshumi lanhlanu. Abatshutshisi bathi inhlanganiso le iyafihla imali engena ku-$1.7 million. Le nhlanganiso kanye lo-Weisselberg bayalilandula leli cala. UTrump yena wethule umbiko esithi lolu ludaba lokuhlukuluzwa nje kwenhlanganiso yakhe ngabebandla elibusayo elama-Democrats. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ukuphula umthetho ikuphula umthetho regardless whether kule politics phakathi noma kula politics phakathi. So ay ngiyakholelwa ku judiciary system e-United States ukuthi udaba lolu bazolubhekisisa according to icala lakhona. Ukuthi wenziwe ukwenzile yini lokho uWeisselberg njengo CFO wekampani kaTrump or whether bazama ukumngcolisa nje kuzovele kuphume ma licala lelithoniswa. Ngiyayizwa indaba abayishoyo esayidini kaTrump ukuthi yi-witch hunt ngoba esikhathini esiningi indaba esifana nalezi ziya ku-civil court azivamisanga ukuthi ziye ku-criminal court. So I'm sure ukuthi mhlawumbe kukhona abakubonayo abathutshisayo okwenza babone kuyi-criminal case. So I think okufanele kwenziwe ukuthi kulandelwe umthetho sibone ukuthi udaba lolu luphetha kuphi. Ma kukuthi uWeisselberg le company kaTrump bebesenza i-tax fraud kuzocaca and then wonke umuntu wonke umphakathi uzokwazi noma bekunjalo yinto abayenzileyo leyo noma nje njengoba esho uTrump ukuthi i-political witch hunt.
Wena ngokubona kwakho ukungaba ngezombusazwe yini njengokutsho kukaTrump kumbe ikusebenza kwesandla somthetho?
Ngivumelana lawe kakhulu ukuthi ikusebenza kwesandla somthetho and ma kuyukuthi uTrump ubona kungezombusazwe kuzovela kuzocaca if i-judiciary ngenza umsebenzi wayo ukuthi kule cala noma kula cala. UTrump uyaziwa ukuthi umuntu obeyisigelekeqe kakhulu kusukela kudala indlela abe handla ngakhona amakhampani akhe even ukubhadala izikwelede siyazi ukuthi umuntu obesebenzisa abantu then angasafuni ukubhadala atshintshe intengo le ebeyifunwa umuntu wezomsebenzi ayehlise ukwenzela ukuthi angabhadali then agcine ngumuntu osesiya ema-court. Kula ma-court case amaningi kakhulu e-New York ngodaba lukaTrump ekubeni utreat abasebenzi or esingathi ngama-contractors kakubi engababhadali. So udaba lolu yes obviously ngoba uTrump ubengumongameli before obviously kuzokhanya ungathi kule politics phakathi but ukusalayo ukuthi umthetho umthetho and umthetho kumele ulandelwe.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 19 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo. Amanye amalokishi akobulawayo abikwa esezaqeda iviki engelamanzi. Abasekeli bakamnumzana Jacob Zuma baqhunse isibhamu emzini wakhe enkandla kwele South Africa besithi abasoze bavume ukuthi aye ejele. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi untungamile inkomo.